Njenge nhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstration. Bese zibizelwa ke amapholisa sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho lokho sizama ukucebisa ama employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga sibiza amapholisa phakathi kule ndlela ezithize esingazenza ukuthi siqedeke indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zile lungelo lokutshenisela izisebenzi zile lungelo lokuyita picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyephuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi ikhampani ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside.
Njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba?
Manje sisagijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangakababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini. So esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho kuqakathekileyo ke kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Ministry of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organizer ku mining sibone ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga.
Ukuhluka luzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani?
Kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka yedlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo.